Lamhlanje izitalata zakoBulawayo bezichaya umoya kungela muntu ohambayo kukanti le malokitshini uZulu bezivalele ezindlini besesaba ukuhambela phandle. Abezomvikela yibo bodwa abakade bebonakala besemigwaqweni bevimba wonke odlulayo laloba ulencwadi evumela ukuhamba. Umnumzana Kelvin Maphosa oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi wesabe ukuwelwa ingozi kungakho ehlezi endlini.
Mina into engenze ukuthi ngahlala endlini kubana hey ngiyesaba ukuthi ukuhlukunyezwa amapholisa lamasotsha la emgwaqweni ngoba sungatshaywa ufe. So hayi mina ngithe ngangcono ngizihlale namhla endlini ngisijwene labantu abami.
Umnumzana Makheli Thamsanqa Ndiweni, umkhokheli weMahlabe Zulu Movement lamaNdebele kaMzilikazi Pressure Group, uthi abantu bengavumi ukusetshenziswa.
Indaba yedemo xa isenzakala kakube yikuthi idemo yenziwa isimo sokuthi abantu babonise ukukubi, kakungabi ngenxa yokuthi kumele sisanitize iZANU-PF.
Inkosikazi Linda Ndebele oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende wenelisile ukuncindezela uZulu ukuba ayetshengisela lamuhla.
Uhlupho olukhona yokuthi lapha eZimbabwe singabantu abalokwesaba kakhulu. So hayi okwalamhlanje idemo isaphumelelanga kodwa injongo kahulumende ukuthi khona ancindezele idemo leyi ibe stairway eyakhe injongo kahulumende ifezekile.
Umnumzana Efort Ncube unobhala weNational Consumer Rights Association iNakhora uthi abantu kabangakhali ngemali abangabe beyilahlekelwe lamhlanje ngoba amabhizimusi evalile kodwa kabalwise inkohlakalo eyenziwa nguhulumende.
Ukulahlekelwa okukhulu elizweni kayisikho lokho. Ukulahlekelwa okukhulu yi-corruption, yinkohlakalo ekhona le efanele ilwiswe kuso sonke isikhathi. Abantu balahlekelwa zimali eziningi ezitshontshwa ngabasebenzela uhulumende. I-corruption yiyo ekhosta ilizwe kakhulu okwedlula le mali namhlanje engabe ilahlekile ngokungavulwa kwezitolo leziyana kumbe amabhizinisi lalalawana.
Kuleyinye ingxenye kaZulu ebona ukutshengisela kungayisiyo indlela yokulungisa umumo welizwe. Omunye wabo isakhamuzi senkulumane umnumzana Donald Gabaza othi kufanele inkokheli zamabandla ehlukeneyo zihlangane ndawonye zilungise uhlupho olukhona elizweni.
Indaba yama-demonstration especially ngalesi sikhathi sikiso angiboni kuyikuthi into engancedisa ukuthi sixazulule inkinga ezikhona ezomnotho. Abakhokheli bethu kuma-different political parties kumele behlangane bexoxisane ukuze sibonise indlela esingaqhubeka ngayo phambili sixazulule inkinga ezikhona. Kathesi kunje kunje ngendaba ye-coronavirus ama-cases ayayelokhu ekhwela njalo ama-health systems ethu awaqinanga angaka ukuthi engamelana lamanye ama-cases amakhulu angavela ngenxa yema-demonstrations ngoba abantu basabe beminyene.
Unobhala kugatsha lukahulumende kwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter esithi ukutshengisela ebokuqoqwe lamhlanje akuphumelelanga ngoba endaweni ezehlukeneyo zelizwe bekulokuthula. Uthe njalo kwezinye indawo bekubonakala amapholisa angahlomanga ebhodabhoda elondoloza ukuthula kodwa ezitolo ezimbalwa zivalile. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.